So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-25 Mabasa 2023 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDCT olulakho ukumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luza kwehlulelwa ngeviki ezayo.
Nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho, kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho oluzayo luza kuba lula ukunqoba ngoba ibandla le-CCC lingahlelekanga.
Thina njengebandla le-ZANU-PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sisela i-formation of i-MDC.
I-commission ebona ngokuchutshwa kokhetho e-ZEC inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bayobhalisa lapho i-ZEC eza kuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa koBulawayo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1.
Uhulumende uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Sudan lapho okulempi empi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDC Alliance olulakho ukumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luzahlulelwa ngeviki ezayo. Umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ongomunye wabaloba isisekelo sombuso uthi i-commission ye-ZEC ayiqoqanga kuhle uhlelo lwemingcele yokuvota i-delimitation. Ngalokho uthi kumele ukhetho lumiswe andubana kulungisiswe lolu daba. Emaphepheni awethula kumthethwandaba uMonzora uthi kulobufakazi bokuthi uhlelo lwe-delimitation akumelanga lusetshenziswe ngoba amakomishina e-ZEC lawo awavumelani lalo. Umthethwandaba we-Constitutional Court wavuma ukuba lolu daba lulesisindo, ngalokho kumele abehluli bonke balumthethwandaba baluhluze lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Odaba lethu olusemthethwandaba lwangena kulokho esikuthi yi-case management, ukuhlolisiswa ukuthi kumele luphathwe njani mhlaka-17, njalo abaphikisayo bebenikwe up to mhlaka-24 ukuthi batsho lokho abaphikisa ngakho imicijo yabo, sibe lathi sesiphendula mhlaka-28. Ube usiyahlala-ke ngokugcweleyo mhlaka-8 kuyona le inyanga elandelayo ibhentshi lonke ele-Constitutional Court zabelihlezi-ke selilalela ukuphikisana kwamagqwetha ethu lalabo abathi bona hatshi i-delimitation le kumele ihambe iye phambili. Yikho lapho kuzavunyelwa khona uZulu ukuthi angene azizwele, yikho kuzasasazwa khona mhlawumbe ku-ZBC lakwezinye i-media house ezizakwanisa ukuthi zenze lokhu kumbe zizavunyelwa ukuthi zenze lokho.
Manje ngokufuna kwenu isicelo senu kahle kahle belisithi ukuthi umthethwandaba unqume ukuthini umiswe ukhetho na ukhetho olwenziwe nge-delimitation report eyakudala ungachazisela njabalaleli
esithanda ukuthi abalandeli bakunazelele ukuthi ibandla le-MDC esukulwelayo nje ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo ukhetho olukhululekileyo luqalisa ngayo i-delimitation ngoba i-delimitation isebenzisa inani labantu eyabakhona elizweni ukuthi icho ukuthi amawadi azabe emenjani ama constituents azabe emenjani nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko njalo siyakwazi ukuthi i-delimitation ihlala iminyaka elichumi okutsho ukuthi iyabe izaba yiyo esetshenziswa kukhetho lona lolo luka 2023 lolulandelayo kusitsho ukuthi ukusebenza kwahulumende ukunikwa kwezimali zamawadi ukunikwa kwezimali zama-constituencies kuzalandela isisekelo esingayisiso esingazange siphe inani eliqondileyo labantu so thina njengebandla elibusayo esesibe khona kwezombusazwe isikhathi eside kangaka sesikwazi ukuthi akula khetho olungakhululeka njalo akula kubusa kwabantu okungalandela i-delimitation engayisiyo sesakuzama konke ukuthi sithi abantu kabarejiste ngobuningi bazivote mhlawumbe sizanqoba sesibonile ukuthi hatshi izanu PF iqalisa ukusiqilibezela kusukela ku-A khonapho nje sisathi khuluma ngendaba ze-delimitation so thina isifiso sethu ukuthi umthethwandaba unqume ukuthi hatshi i-delimitation le kayibe kweceleni kukhangelwe i-final report ye-census kulandelwe ngqo ukuthi bangaka abantu elizweni kube sebebakwa ngama-wards bese bebekwa ngama-constituencies bese sesiya ekhethweni
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla eliphikisayo ele-National Alliance umnumzana Divine Mhambi usekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokuqonga kwembadalo yokuncintisa kukhetho. Umhambi uthi imali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa iningi kakhulu okuyikwephula ilungelo likaZulu ngoba iningi lizehluleka ukuncintisa lapho nxa lifuna ukungena kukhetho. Umthetho we-statutory instrument owethulwe nyakenye wakhweza imali ebhadalwa ngabafuna ukuba ngumongameli isuka kumadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende sebezabhadala imali engamadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 kodwa kukhetho olwedluleyo babebhadala amadola angamachumi amahlanu US $50 kuphela. Kusenjalo, ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi inqusa abalelungelo lokuvota ukuthi bezobhalisa lapho iZEC ezakuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa kobulawayo. IZEC ithi abantu balakho njalo ukuhlola ugwalo oluhlu lwababhalisela ukuvota olwe-voters roll kanye lolokwabiwa kwezabelo olwe-delimitation. Kolunye njalo udaba ibandla le-ZANU-PF lithi seliqinisa imikhankaso yalo yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka phambilini kokuthi umholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa asungule ugwalo lwemanifesto kanye lohlelo lokukhankasa. Umnumzana Kudakwashe Munsaka oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi imota abaziholiswayo libandla lakhe ziyabaphathisa kakhulu emkhankasweni.
Salibonani amaZimbabwe amahle
Studio 7 omuhle ngiyabonga ngethuba leli lokuthi ngikhulume ngiqiniso eliku ground isikhanda nelokhetho olubuyayo ngo-2023 olwamo harmonized election eZimbabwe. Thina njengebandla elezana PF sesikubone ukhetho lolu luyi walkover ngesikhiwa eZimbabwe sokusela iformation of EMTC lolu luzaba lulula sivili ngakho ke ngithi hathi sesiwinile njengeZanu PF ama campaigns seqalisile eMarch North. Ngikhuluma nje ama MP amanye sephiwe izimoto ngumhlangano goqela lami ezokuthi singene ground siqalise ukuvuthuza iground yebo asikangeni ku level leyana esingake sikhangela ukuthi hayi khathesi sesiku gear 5 ngoba simelele umongameli welizwe ukubana elontshe ethiwa yimanifesto ezanu PF kumanifesto sikhangela ukubana yikho lapho esalontsha khona i-national campaign program sisuka khonapho kuyabe sokutshisa sibili okumangalisayo kodwa kwakhathe sesiqalisile from our individual efforts njengama candidates silama team achiyeneyo aku ground. Sikhuluma nje mina njenge candidate ezanu PF Pinga North constituency ngilama team ami aseqalisile ukusebenza. Ngikhuluma nje aku ground aya campaigner bayahamba ward by ward be campaigner thina sizabajoyina konapha emalangeni alandelayo siqeda nge-trade fair siqeda ngokulontsha sesiqalisa ukuba labo ku-ground sesihlala labo sesikankasa sikhuluma ngobuhle obezanu PF. Amanye ama MP eMarch North labo sebeqalisile sibe sisonke ku-PCC ephelileyo nge-weekend wonke balethemba lokubana siyanqoba indawo zonke kuyakhankaswa eWange bayagijima kuma-constituency wonke awiwange ungahamba etsholotsho bayagijima omama uMusa labo baba oKhumalo bayagijima ugijime uye leNkayi bayagijima uComrades Stars labo Comrades Thembiso bayagijima eLupana sikhulumi oNdlovu oNcube bayagijima eMguza bayagijima uminister phansi laphezulu lasebubi bayagijima ama-comrades ethu wonke baya campaigner. So hayi iMarch North kumnandi sibili kuyawineka and iZanu PF overall hayi sikhangela ukubana iZanu PF iyawina okune power ilizwe lonke. Ngabona thina siba iconfidence eMarch North asikhulumi eMashonaland asikhulumi eMidlands asikhulumi kuvumashwengu iZanu PF ikuwina kuphela njengebandla elibusayo siqhubeka siyaphambili siyakha ilizwe njengoba watsho umongameli welizwe ukuthi liyakhwa ngabanikazi balo. Siyabonga kakhulu.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Musaka oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBinga North edalele eParliamente ekubandla leZanu PF. Usithandekile uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMathopelele North umnumzana Mhlonipheki Ncube njalo ozancintisa kwesakhe isigaba yena osichasisela ngohlelo lwebandla labo.
Sesikhangele ukuthi kuye ku stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi consensus kuza bekuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1 bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza ukuthiwa yi confirmation party and then bese siya ku stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku ward A1 kuphumelele abantu ababili bazakuya ku stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe i consensus kuza ukuthi ama stakeholders akuleyo ward yibo bazakusho ukuthi hayi thina njenge bahlali ba kule ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo kunjalo la ku constituents akukuthi uphumelele abantu ababili oyi 1 uza confirma noma uzakhethwa ngama stakeholders. So ke abantu hayi bakhanya sibili bakuthakazelela lolu hlelo kakhulu indlela le ntsha eyabuya lephathi bathi ngcono kakhulu kulama primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iphathi kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala lazo nxa ukuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele kungela muntu obatshayela emuva. Hayi siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube umdunisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland North obexoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkonzo.
Oba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yabo nogada eFawcett zikhalale umsebenzi ngomvulo zikhonona ngobuncinyane beholo lazo. Abanye onogada bathi ubuncinyane beholo sobubangele ukubhidlika kwezimuli ngoba abayeni babo bebaleka izindlini ngenxa yendlala. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isela lakobulawayo uKhulumani Dube owazithola esebhajile ephahleni lwendlu i-ceiling esakhiweni ayezama ukujontsha khona ubesemphephandaba izolo. UDube wanamathela ku-ceiling ngolwesihlanu waze wethulwa ngomgqibelo. Uvumile icala lakhe njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ingele lathi ku-Studio 7 umzini omkhulu umzi wezindaba. Hayi, yazizwa izindaba ezimnandi lisethulela zona, sibonga njalo. Hayi, siyabazwa abantu bezana uPhefu. Kuthi vele batomye lomunye udonsela ingubo lakho. Kunzima eZimbabwe kazalani, loba nje abantu bengabe lokhu bekuphika bethi eZimbabwe batsha kwacibe eZimbabwe kunzima. Ilizwe ngalibona selivalekelwa yisiphofu, kade uyakusufunti lize livalekelwe ngabanjani. Umuntu ongaboniyo ozwa kodwa eZimbabwe usela nje nesiphofu esodwa, kodwa uzabe lokhu besamile omalaka inkomo labogawule labojoseph nabana ababanye abalele impi yenkululeko bethi hhayi eZimbabwe kuright, akulaa nto eluhlupho la. Abantu babofunda ukuzenzela yiphi into ozazenzelayo neZimbabwe anto yiko ilizwe ubona seligcwele kwi-corruption kangaka, ngoba omunye lomunye umuntu osefuna ukuthi ayenze i-corruption ukuze aphile. Nanso kona manje i-corruption evezwe Al Jazeera leyo ikhomba wona abantu bezanuPhefu abakhulumi la ngakho vele tututu abafuni lakuzwa. Uzwa abanye zokwathiwa bengakhuluma ngakho bayaphelele emajele.
Ngibingelele ku-Studio 7 obingelela ngu-Mr. D.D. Daniel Dube, ngibingelela kuseGoli uzala kuseGwanda. Engilalela inkulumo kaMagalela Mafa Sibanda, angazi ukuthi uneminyaka emingaki lo muntu okhuluma lapha. Ngathi inkulumo yakho leyikhulunywa ngathi ngengane encane ezalalelwa ezinye ingane encane njengaye. Abantu abakhulile emqondweni angeke beyizwe inkulumo yakhe le, ngoba hhayi lahlozi vele kakudingeki lokuthi khonkona mhlawumbe ngiyiphawule. Kodwa-ke ngiyasho ngitshela abantu bakithi ukuthi bengalalela inkulumo le engalahlozi ekhulunywa ngumagalela Mafa, ingane encane bengasizeleni. Akazami ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Ubakhulile emqondweni, bakhulile lasekuboneni, nalokho abakubonayo bayakwazi. So engakukhokhisa abantu bakithi ngenkulumo yakhe yobuntwana. Ahambe eyofundisa abantwana bekreshi lokhu thina sibantu bekreshi sibadala. Uzolalela isilayisi yakhe, hhayi thina dala sineke silalele inkulumo efana nale. Ngiyabonga.
Ungaprodutics yawo lonke lonke nje abasakazi alibingelela kakhulu ngezwi lenkosi. Ngithi inkosi mayebelana ukusitela indaba ezimnandi njalo futhi esizithanda kakhulu kakhulu. Mnango wethemba seutswana ekudume thanda ukungelela isuka nabangani mami Constance Ndlovu kobulawayo lapha ne-complex enkulumane Complex laphana. Bese ngithile ingane yami uNontokozo Nkomazana laphana
kumama uMandlovu khona phana ukuthi siza ngapha konsazwe plan tribingelele ukhulusa phumlane laphana bingelele kulungelo ingane yami kufana ukukhulusa phumlane nyokugogwelo kweru kosokwala uMandlovana kukhulusa izithono mbisi ngithi ngezwi lenkosi Tilani badala bahampilani ngezwi lenkosi nyabonga nyabonga basakazi labalaleli ngezwi lenkosi iphile kahle
isijo 7 ngithola njani nasatshona siyatshola sijo 7 sijo 7 sicela uncede ewat 6 manje ewat 6 eplumtree esigabeni sakokhem abafana bayathaya abantu bayavulala kodwa kula muntu obotshayo waqala kwafumikho etshaya ngabafana bahle bathawa bahle baphamba nekhanda ekugcina sivulela umfazi sebephendile futhi batshaya omunye umfana futhi etshola nezolo afa kodwa kula yena umuntu obotshiweyo so thina sazi umthetho wathi usebenza njani kusasa uma sesithatha umsebenzi wamaphoyisa sofaka ezandleni zethu bazothina amapholisa studio 7 sicela uncedo kuyayithumelela abezindaba khona kale esigabeni fike bekhuluma lezakhamuzi lezimthuna labo sobhuku sizwa ukuthi luthwala siyabonga usasenda okhulumayo
salibonani studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizikhe igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labomnankagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha abahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi umnankagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele kuphela sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eDinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele kuphela line likhulumisa iTonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele line likhulumisa iSuthu ngapha endaweni zaseGwanda singabi ingxenye ngomthwakazi into efunye abantu abakhulumisa iNdebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libanazelele
bonke 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 basakaza amahle yezwakala indaba sezwakala ibambe kanjalo bonga ngokudla kwendebe bonga laphana
livuka njani livuka njani studio 7 omuhle hayi mina ngithanda ukuthi ngikhulume ngendaba kama ugalela umafa mina ngibona into erongi ngomafa ukuthi umafa bamsolani umafa ukhuluma into eliqiniso njalo umafa usekela iTCC ukhuluma into eliqiniso emirani lebandla lakhe leni indaba ekamqondisi iyo indaba engasicaceliyo thina ukuthi umqondisi nxa yena esithi ufuna ukuquma ilizwe phakathi kodwa engacaci khathesa ukuthi upresident ofuna votelwe ngabantu ngubani esithele uzafaka ama MP lama councillors kuphela ukuthi ukuthi ufuna ukwale kuzana uPF ufuna abantu balebe kuzana uPF phela so ukuthi ukuthi umqondisi ngomunye umuntu odala idivision phakathi kwabantu ozoqamula abantu phakathi ozowubulala amavoti afuna ukuthi abantu bahlale bekuzana uPF njalo umqondisi nxa ekhuluma ngendaba yobushona uyisithutha ngoba okokuqala yena nguyishona ngoba ngokomoya akula show akula ndebele la komoya abantu amandebele akomoya ngangihliziyo nothi moyo umqondisi lishona so angasitheli ngokushona angasitheli ngokushona yena lishona uma galela mafa uright ngiyabonga
studio 7 njani hayi mina ngiya aphila ngiyaphila kakhulu mina ngingosaplayo ke olandela kakhulu ezombusazwe engikuthandayo kakhulu ukuthi siyabezwa abantu bayakhuluma bakhala ngalokhu lalokhu kodwa thina njengamandebele esikhala ngakho ukuthi into ekhulunywa ngumthwakazi yiyo into engiyibona ingasikhulula lathi masingabona ngasolinye indaba nje ukuthi bakhona abanye abacatshile kubo Zani PF abesindebeleni abanye abacatshe kubo MPC abanye bacatshe kubo TCC kodwa kabacatshela ukuthi bafuna ukuthuthukisa isizwe hayi bacatshele izisu zabo labantu babo kodwa ukuthi kusasa yabantu ababiza kuba yini uma bona sebefile abalani lakho bacabanga ngokwakathesi so khalela kakhulu uNkulunkulu ngabe uyasisiza siphule izibuso komthwakazi sithi phambili ngomqondisi moya phambili ngeMRP yabo
njani umsakazi njani umsakazi studio 7 hayi mina ngithi bantu bakithi bakamthwakazi sonkeni asikhipheni zalo PF asikhipheni zalo PF asikhipheni noma bengalethani bethi nanku okumnandi okudliwayo dlanini kodwa kusalayo sikhipheni zani PF kunini 1980 abantu bethu abawazi omunye umbuso kunini azameni bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 nani lonke balaleli
ngiyabingelela ku Studio 7 sanibonani okhulumayo ngumancube ngikhuluma ngisegoli eRoodepoort ngicela ukubuza ku Studio 7 bakithi mangi ngabe ngingenile ngazwakala ngifisa lingise ngoba ngilalela izindaba zika Studio 7 ngizwa ezesishona angazenhlane lezesindebele manje isishona ngani siyangiyeqa kancane okunye ngiyakuzwa okunye angikuzwisisi ngiyabe ngifuna ukuthi lami ngizwe ulimi oluseduze nami ngiyacela ukubana ma zikhona ezesindebele ngingazithola kuphi.
Okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende weZimbabwe uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Sudan lapho okulempi khona. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lithi uhulumende ukhulumisane lezizalwane zeZimbabwe ezilikhulu 100 ezikwele Sudan esezilubhekise emngceleni wePort of Sudan ngizihamba ngebhasi ngoba amagceke ezindizamtshina engasasebenzi. Amanye amazwe abalisayele South Africa lawo abikwa esethethe inyathelo elifanayo. Elimelika lona lithi selimile ukuhlenga izizalwane zalelo lizwe lazo ngoba sekunzima ukuzisusa ngenxa yempi. Kucatshangelwa ukuba kulezizalwane zebelimelika eziyinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa Wajabi Bangodube.
Asingakhohlwa kanti ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma nge-ceasefire sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi ilizwe labo libe sebunzimeni kodwa kwaba lezi zathu noma kwaba lezi nto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma nge-ceasefire i-ceasefire yinto eyokuthi ibuya under ama negotiations. Kungenzakala ukuthi ama negotiations lana ukuthi kuvunyelwane, kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe ngabe beqamele olunye uhlangothi okungenza ukuthi abanye bakulalwane uhlangothi bengayihloniphi iceasefire le eyabe ihlongozwa noma le eyabe icelwa. So iceasefire ayila guarantee babukanti ukuthi yinto engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela iMelika yona efisa ngakhona. Kodwa ke okukhangelelwe abantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi isizifaya leyi ayibe khona ukwenza ukuthi ama peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo imiswe ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele eMelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zaseMelika ngenxa yokuthi umumo mubi kakhulu. Ubona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa ukuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwele Melika abakhona le kwele Sudan.
Ubuzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa kuthiwa baya evacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igxile kakhulu indaweni ezifana lama airports, igxile kakhulu indaweni ezifana lama government buildings, igxile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le engaba main roads ayiyo afanele ukuthi asebenze noma ngithi asetshenze izwe kakhulu ukukhipha abantu noma ngithi ukungena kwabantu eSudan lokuphuma kwabantu acishe fana ngendlela efana lokusebenza lendlela ama airports operator ngakhona okwenza ukuthi vele kube nzima. Into eza kwenza ukuthi kube lula kuphela yikuthi abazame ukuthi abapushe peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole truce noma bathole ceasefire ukuze abe lesikhashana mhlawumbe nxa bengavumelana kube lesikhashana esizavunyelwana ukuthi bayelelise ukuthi ba evacuate bakhiphe abantu laba abafuna ukuthi bahlengwe lapha kuleli lizwe la Sudan. Kodwa abangaphusha kuphela ukuthi abahlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizwe la Sudan. Abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona lapha eSudan. Abanye abafela amafufu abangaziyo lokuthi kanti kuvela kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili ezizwe eziphethele. So akuzange khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizwe la Sudan.
Lo ke ngumnumzana Tifa wajabi pangodube olandela izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ngo 7:30.